Ilanga leli elithakazelwa mnyaka yonke mhla ka 16 Hlangula lisikhumbuzo sabantwana abatshengisela emzini weSoweto kwele South Africa besola umbuso wabamhlophe owawulobandlululo owe-apartheid kodwa bagcina bedutshulwa. Ingcitshi zezombusazwe zithi ilanga leli liyisikhumbuzo sokuba abantu abatsha kumele baphiwe usekelo nguhulumende ngoba beyibo ikusasa hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi le-Afrika jikelele. Umnumzana Mlindelo Mancitshana uchasisa ngokuqakatheka kwelanga leli esithi kumele uhulumende anikeze abatsha amathuba ukuze bavuselele umnotho welizwe.
Namhla lilanga lomntwana we-Afrika elibizwa ngokuthi Day of African Child, lapho kukhunjulwa ukuqakatheka komntwana we-Afrika ngendubo alazo, ngendubo akhulele kuzo, lakukhangela ikusasa yakhe ukuthi vele yona imi njani. Konke lokhu yizizinto ezikhangelwa ngelanga lanamhlanje. Abantwana be-Afrika baphakathi kohlupho olukhulu. Abantwana abasela okokwenza, imisebenzi akula, bayaluphala nje lokhu bezihlalele bengela okokwenza. Ukwenza ukulandela amalungelo abo, ukuthi benze amalungelo abo, sebephilela phakathi kovalo.
Unobhala wabatsha ku-MTC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengabatsha ilanga leli kumele libamanyanise ukulwisana lobunzima ababhekane labo.
Thina njengabatsha kwele Zimbabwe sihlangana-ke labatsha bonke kwele Afrika ukuthakazelela usuku lwabatsha-ke i-Afrika yonke jikelele. Okutholakalayo kubana-ke kithi kwele Zimbabwe sikudubo olufanana lalolo olwayenzakala-ke eSoweto olwayenza abantu abanjengabo Henry Peterson besukume-ke belwisana lohulumende owayebancindezela ikakhulu ngendaba yamalungelo. Kwele Zimbabwe-ke okokuqala kubana amalungelo anjengalawo okutshengisela ase aku-constitution, amalungelo anjengalawa-ke okukwanisa ukukhuluma-ke okufisayo lokusenhlizweni yakho ukuthiwa i-freedom of speech. Njalo ke sikhangela ke amalungelo ke imayelana lendaba zomkhonomi lapho kubonakala kunti abatsha abaningi ke abalamsebenzi ngenxa yokubana ke lapha ke abaphezulu ke kuhulumende batshontsha izimali.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkhono yena othi abatsha bathwele nzima ngobuyanga elizweni.
Lapho ontanga abeZimbabwe bekhangelangene lobuyanga obesabisayo ngenxa yokuyehluleka kwahulumende ukuthi banike imisebenzi kanye lokubancedisa ukuthi amabhizinisi abo eqhubekela phambili esebenza ngesikhathi lesi ilizwe likhangelane le-COVID-19. Uhulumende kapresident uNangagwa usetshengise ukuthi hhayi akanaki ngempilakahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombusazwe.
Engcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kumele uhulumende asekele abatsha ukuze indubo zabo zilungiswe.
Suku olusikhumbuzayo ukubana abantu abatsha bangazimisela bangayenza kube lomehluko kangaka endaweni kulezo abahlalakizo. Nxa sikhangele kwele Zimbabwe sinanzelela ukubana abantu abatsha bayahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi akulamsebenzi, akulama economic opportunities, akulama service delivery, izinto ezinjenge-health, izinto ezinjenge-education abakwanisa ukubana bezithole ngenxa yohulumende lo khona olobugovu lokutshontsha kwezimali ukwenza ukubana kungasabi lama-resources ayenza ukuthi abantu abatsha bebe lekusasa elihle.
Kodwa umsekeli kanobhala wabatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abatsha kumele basebenzelane lohulumende hatshi ukuphambana lezimiso zakhe ngokutshengisela lalapho kungafanelanga.
Lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi hayi sokwanele, sokwanele ukuthi sibe silokhu esincindezelwa ngamabhunu, ukuthi sibe silokhu esihlaliswa emareserva, ukuthi sibe silokhu esiyaliswa ukuthola amathuba afanayo ngenxa yokuthi thina singabantu abansundu. So leli langa yikho kwachitheka khona igazi, igazi lelo eliyilo elaba yintanga eyahlumayo yaletha uzibuse kuzwekazi le-Afrika. So leli langa esingasoze silikhohle, lilanga eliqakatheke kakhulu, lilanga esizaxoxa ngalo sifundise abazukulu lezi zukulwane ezizayo.
Ilanga leli lonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi Access to Child Friendly Justice System in Africa kule nkuthazo yokuba imithetho ndaba yase-Afrika kumele ibe lendlela ezingethuseli abantwana lapho bethonisiswa kumbe besipha ubufakazi. Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, lo nyaka akusoze kube lemibuthano etshiyeneyo ejwayele ukwenzakala kunanzwa leli langa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.